Tisendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu ebusweni mhlaka 10 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wake waba ngumphathintambo kahulumende obona ngezokukhumisana umlotha umnumzana Moses Mdlalandlovu osekhokhela ibandla le-ANSA ubotshiwe ngemva kokuba izinto zakhe zilume inkomo ebezingene epulazini lakhe.
Mavuka namhla ekuseni ke sengihambisa ePlumtree Court. Sifika khona umpolisi asenikeza ama-prosecutors i-docket leya. Lami bengisizwa ngiphandle but kanti liphikisana ukuthi ayisiyo cala okungathiwa lingangena e-court lona leli.
Sihlaziya ubudlelwano be-Iran lele Melika kulandela ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani kanye lokuhlaselwa kwenkamba ezilamasotsha eMelika e-Iraq ngele-Iran.
Ubudlelwano sobuthamba njake kakhulu okwesikhathi eside sibishe singasiya ngoba sengitsho yonke nje inkabazo ephakathi nxa kuyona ngemiddle east ngoba konke bayakwazi ukuthi nxa into ingenzakala laphana kuphambanisa abantu abafaya ngabantu babo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Owake waba ngumphathintambo kahulumende obona ngezokukhumisana umlotha umnumzana Moses Mdlalandlovu osekhokhela ibandla le-ANSA ubotshiwe izolo ngemva kokuba izinja zakhe zilume inkomo ebezingene epulazini lakhe. Umnumzana Ndlovu uze wakhululwa izolo emthethwandaba ngemva kokuqeda ilanga lonke engadlanga lutho. Sixoxele igqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole watshele uChris Gande weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Okwenzakeleyo kahle ukuthi sifikile enkantolo yaseSlani kubathuthisi emahofisini abathuthisi bavumelana lathi ukuthi icala leli ubaba uMdlalane ekheswayo akuqedakali ukuthi kusuka ngathi kuyena. Ngakho-ke bona basebesithi hhayi bafuna ukunika ithuba amapholisi ukuthi ayelusolisisa kuhle nxa sebe nobufakazi obungani buyacaca bazasuka bambize njalo abuye enkantolo. Kahle kahle nje into yangikhona into ebanta indleba kuqedakali ukuthi kusuka ngathi kuyena. Angithi into mina engingayitho ikuthi nje hhayi ubaba uMzila ngumuntu nje abantu asebethanda nje ukuthi bahambe bayemripota emapholiseni lakho ukuthi amapholisa selekwanyisa ukuthi apho ngihamba ayemthatha amvalele even okuzizo kwangikhona kungaqali ukuthi kuhamba njani. Ngumuntu ovalelwe izolo walala esokisini uze waphuma ngama-12 engadlanga. So into esingani yethusa ukuthi kathi kuvele kusuka ngathi kuya
kahle kahle bathi kuthiwa kwahamba njani.
Kulomuntu othi yena inkomo zakhe zahamba eplazini likababa uMzila zasezilinywa yizinto zikababa uMzila. Into engisuke ingemangalise ukuthi umuntu lowo naye ukuthi wayeseplazini lonelo kodwa ungathi akhangela emthethweni nje ukungisa iplazini lenyindoda unganikwanga imvumo lecala kodwa akulamuntu ongathi ufuna ukukhangela ngaleyo ndlela. Bona bafuna ukukhangela ukuthi izinja ezivele zigcinelwe ukuthi zilume zonezi zinto akuyikuthi kwenzakala ukuthi zilume zonezi zinto ezibuyayo zokudla ensimini kababa uMzila yikho kusuka kwethuse. Kuyikuthi layo ubaba uMzila uthi ngesikhathi sonese kule nhlanyelo yakhe yadliwa zinkomo kodwa ubengakwazi ukuthi ngezikabayo. So lowo layo sengathi sesincedise ukuthi sazi ukuthi sikhathi vele kuhamba njani. Ngakho-ke layo ubaba uMzila kule nyathelo athi uzalithatha ngakhona okokwayenzakalayo kodwa yena kayisiki ukuthi wathumela izinto ukuthi ziluma iy'nkomo zomuntu. Nxa kuwukuthi izinto zaluma vele nxa kungenamuntu ekhaya ziyaluma.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo uChris Gande uphinde waxoxa lo mnumzana Moses Mdlalandlovu ngokwakhe yena othi ucabangela ukuthi uhlukuluzelwa ukuba waphiwa ipulazi yena engasolunga lebandla lezanu PF.
Well, okwenzakalayo ukuthi ngihlukunyezwa ngumuntu think that he was with the Lekaris Laganan party. Umelutu Makelan, but Makelan Sala Pecha with Tara. Umundlo Ukaya Ube Jisa, Inkoma Zaga Plazin, upon the Wen Vumoyan. Then Wucho Waki, Avisa City, Nina, Sezelino Zenizinja, Udi Zimikomoza. So Babu was then Bopalapa Izolo, isela mapolisa ngakanje enkambeni ngiyathatha statement engakuna mvalelwa khona mavuka namhle ekuseni ke sengihambise plant records sifika khona umpolisa senikeza ama prosecutors i docket clear lami le nsizwa ngiphandle but kanti bephikisana ukuthi ayisiyo cala okungathiwa lingangena ekhoti lona leli ngenxa yokuthi livele into yokuqala ikuthi kalila bufakazi obugcweleyo into yesibili ukuthi xa umuntu levuma ukuthi inkomo lezibe seplazini kamzila nxa into iseplazini lakho liyafana ukuthi isemzini wakho whether kusedorobheni lisemakhaya kulelungelo lokuvikela impahla yakho kumbe limpelwa yinto eyenzakalayo yikho ngaleyo ndlela bakhaya besala ukuthi hayi ngaphandle ukuthi amaphoyisa ababuye nobunye ubufakazi obedlalo bakade bebulungisile engxenye bangaproceeda by way of summons.
Manje wena nxa ukhangele ubona ungani ungauhlukuluzelwa na ukubana iplazi leli waliphiwa ungasomuntu weZANU-P F?
Kakhulu vele konke esengikubonile empilweni yami ngikhona apha kuleli plazi okungehlelayo okuyanda ukuhlukunyezwa ngabomthetho kuvele kulesandla esikhulu eseZANU-P F. Ngitsho ngoba ngokuthi ngithe kusiza so ngaba ngumuntu okuqala ukuthi lami ngi-applyele ngithi ilozene eliplazi ngifuna ukuthi lami ngibe resettled yilo ngivele ngikhonapha. Ngomthetho kutho ukuthi umuntu onjalo umele ukuthi vele anikwe lowo okuthiwa yi-first preference. Ngithe sengilinikiwe-ke i-land committee yekhezi kwakhanya omunye umuntu ongumkhokheli omkhulu kuZANU-P F wayathatha abantu abakhulu ku-CIO ku-Army ku-prisons la ku-National Parks lezinye iy'ngatsha zikahulumende eziphathelane lezokhusela wabahlalisa kwenye ingxenye yeplazi leli kwayehlisa ubukhulu beplazi kusukela ku-360 hectares senzele 100 hectares engathi mina sokuphose kube yiplotting. Yikho ukuhlaliswa kwalaba bantu omunye wakhona walaba bantu othiwa ngungwenya onguye wabuye ezenithathela ingxenye yeplazi leli ngumuntu owakuthi ngo-2001 ngibotshwa mbotshelwa kuthiwa mbulela umuntu wangithatha ezitokisini engihambisa i-trade gold ukuthi ngiyethonisiswa ngithe ngangangeni phakathi e-trade gold wangipharetha phambi komphetheli izindaba ngaphuma ngikusemanyeziphepheni kwaphuma ku-TV ukuthi umzila ungumbulali uthi ungu-MPL umuntu ungumbulali ungwenyana lowo sowaphuma kupolisi engumuntu owayengikhokhela khona lapho kathesi ngomunye abahlezi eplazi njena leli yiko ngithi mina ngalokhu ngiqinisekile ukuthi kule sandla esingaso somthetho but isandla esingabe singe zalaba amabandla awezepolitiki especially iZANU-P F ngoba mbona ngazathi umuntu owayekhokhela lindaba umuntu omkhulu kuZANU-P F ukuthi athathe iplazela linika abantu ngaphandle komthetho.
Lo ngumnumzana Moses Msila Ndlovu owake waba ngumphathintambo wezokukhomisana umlotha njalo usekhokhela ibandla le-ANSA. Sixoxelaye eseplumtree asenelisanga ukukhuluma lebandla leZANU-P F kumbe umakhelwana wakhe ngalolu daba. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqhutshwa namhla phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe ku-National Joint Negotiating Council uzaphuma lezi nqumo ezisuthisa amacele omabili. Utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi uhulumende uzimisele ukubona ukuthi izisebenzi zakhe zithola iholo elithe xaxa kodwa uthe konke lokho kuzahluzwa emhlanganweni namuhla. Isisebenzi sikahulumende esithola iholo eliphansi sizuza i-$545 ngesikhathi inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency isithi imuli elabantu abahlanu idinga i-$3,700 ngenyanga ukuziphilisa. Ika. iqembu leHighlanders lithi selibuyisele isiphathamandla salo uNhlanhla Dube esikhundleni okomnyaka owodwa njalo selidinga i-marketing executive ngendlela yokulandela okudingakalayo ukulondoloza ilayisensi yalo. Umgcini sihlalo waleli bandla uKenneth Mhlophe ugcizelele lolu daba kuphephandaba leThe Chronicle wathi uDube yena owangena kulesi sikhundla ngomnyaka ka-2017 ethethe indawo kaNdumiso Gumede uvele useqalisile ukusebenza ehofisini yeBoso. Sithathe leli thuba ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-VOA Ndebele lapho esi-live streamer khona. Nalabo ke abasilaleleyo emsakazweni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli. Ukhulumayo ngu-Dr. Kizon Mbethi. Kufunakala abantu bazehlise bonke ungakhathalekile ukuthi ukhethe iphi iposition njalo ngaliphi ibandla. Abantu babambane balungise okuhlupha elizweni ngoba kunobunzima phela. Khuluma nje ngisekhaya abantu ngiyababona namhlanje beholisa ukudla, abantu baholiswa iphayini lokhu imve ukuthi bazokudla and bayakhala abantu bayatsho mpela udayi lokunzima loba angeke bakudle lokhu bazonikeza izifuyo. Manje uma unganakho ukudla sugcina uvele uforce ukuthi unjani ugayise kumbe ugige la mabele ayimfe wahle. Lokhu uyabonisa mpela ukuthi hayi kunzimelisa abantu sebeze besihle izinto ongamelanga bazise. Ngakho kuyadingakala ukuthi mpela kuze imediator e-neutral engasoze ibe ngohlangothi oluthile kodwa ezifisa ukuthi lizwe leli lo njengavula isikole ngeveza kodwa manje siswa amahemhem abasiki bebunda bakhona nababalisi bayatsho ukuthi hayi angeke bakulibona ngoba kunzima ngoba last year bedithemba bavale nzima vele bekugoslo ngoba ihope ayikho njalo futhi akuthembisi ukuthi kuzolunga ngoba imali abayihola yincane kuzolihle kunzima elizweni akunzima kakhulu amangamabi kube lezolisala kanje le nkinga. Ngakho siyacela mpela uNkulunkulu lata kasikawukela kata abantu bezibabhe bonani kuzolihlayi. Siyacela mpela kube ne-mediator e-neutral ezafisa ukuthi kulunge elizwe. Abakhokheli bamabandla onke bakhulumisana. Ngiyabonga.
Ngiyezwa Sibeki, siyakhala uyakhrayini mana but ngelizwe lethu sinje or ngithi nginje mina ngiyuthi lele MDC nginombono ukuthi if uThamisa engaqoqa wonke amayuthi ngathi mina aseZimbabwe noma ala eSouth Africa awathweni amazwe wonke amanye amthanda ukuthi njalo ayamfuna ukuthi engaba naso isikhala sokuthi aqoqe wonke umuntu aze namasotsha akhe naye abe yisecurity enzima eblind edangerous futhi so that noma ehamba kube ne that fear kulaba bantu bamu-attackayo noma abafuna ukuthi bamguduze. Phela yinto le enza ukuthi uThamisa angastep in nepower ngi-understand ukuthi akanayo isecurity ngiyanithola. You are ready for that.
Salbonani basakazi be-Studio 7 lani balaleli lonke izalwane zaseZimbabwe emagumbini amanomhlaba. Mina ngokufisa kwami ngokubona kwami befisa ukuthi njengoba upresident ehambile wathatha ikhefu kancane ngathi ngahamba for good engasabuyi ahlahambe unomphela. Abantu behlale phansi behlanganisa amakhanda bebona ukuthi plan B ithini. Ahlahambe unomphela ubaba lo ngoba hhayi sesisuthi ngaye. Siyabonga ukusebenzela akwenzileyo ukusizwisa ubuhlungu obungaka. Lo okhulumayo lo ngumamoyo wasesilobela ngokuhlala ngilapha eMafikeng South Africa.
Abingelela abaStudio 7 bakithi abathanda kangaka bakithi ungamile inkomo wakithi esikhalangeni. Yeyi mina ngilesimanga lapha nxa ukuthi awufule umuntu wokuthi awungupresident wangifuna ukuthi awuyakukhipha ukuthi nasihlamba kangaka sihlupheka kangaka. Kwamba ukhefu ikhefu lani nasidubeka kangaka upresident ohamba ukhefu hey, lokho ngokunye phela. Abantwana lo ngaphela baye esikole ngoba siyaswela imali yokuthenga amabhuku, siyaswela imali yokuhambisa abantwana esikole balambile bafeyinta kathi esikole abantwana bedelela kulo ukuthi uzabakhela unathi. Ala jise ukuthi akuvote butsha, kungcono lokho kuphela kuvote butsha. Sehlulekile baba lo, akuvote butsha.
Salibonani basakazi be-Studio 7 kunye nabalaleli. Mina igama lami uKK Ncube. Mina ngowami umbono enginawo, ngicabanga ukuthi ubaba uMnankagu akahlale phansi lapho ne-Politi Bureau yakhe babonisane ukuthi bengenze njani ukuthi ilizwe lithuthukele phambili, ngoba okwamanje ama-plans abanawo angeke sasebenza ngaphandle kokuthi bayekhulumisana ne-Britain, bahlale phansi ne-Britain ibancedise ekutheni kona yaye babevele bengaphansi kwayo, sasivele singaphansi kwayo i-Britain. Ngoba iZimbabwe kwamanje isimo sayo ngeke isakwazi ukuvuka phale ukuthi ungenelele bona ababeyiphethe ama-British, ngoba benemali eqinileyo. Akabuke njalo into eyenziwa i-Cote d'Ivoire laphana, badlelana ne-France, iyiyo babevele bengaphansi kwayo kusukela. Nathi ngokunjalo uma singazitsheli ukuthi hayi vele singabantwana kulanto esingayenza njalo, sesifisa ukuthi abantu beZimbabwe baphile impilo engcono njengabantu bonke basemhlabeni, ikuthi kukhulunyiswayo ne-Britain, iZimbabwe ivuma amacala lawo. Ibisithi ku-Britain hayi ncedisa kona Britain ngendlela okwanisa ngakhona, njengoba ngangivele ngungumntanakho ubone ngalaphana kungasincedisa, siyeke nje ukuthi mhlawumbe bazishayisa ifuba bethi hayi lizwe ngeledu ngeledu, kodwa bebona ukuthi abantu sebeselangeni sebesiyi-champeni. So ngicabanga ukuthi hayi ngowabo umbono loyo ngilawo, xa upresident uMnankagu engenza njalo atshele nje i-Politi Bureau yakuthi hayi madoda singeneni kulolu nyawo olutsha, maybe singalungela. Ngibona ngathi kungancedisa lokwana ukuthi ilizwe liphakaza. Ngiyabonga.
Nawoke amazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ukhona ke omnye umlalelo othe laye ufuna simtshayele ucingo akhulume lapha emoyeni, yebo ke ngizaqhubela phambili inamba yakho. Sekuchayile babili ke abalaleli abatsho njalo, omunye nithemba ngowesiphezini, omunye ngowe-South Africa. Sizalichayela ke ucingo kusasa kuhlelo lwe-Live Talk. Yebo ke labo abasilandela kukhasi lethu le-Facebook, sibonga uThabisane Ncube osibingelelayo uthi ulombiko laphana ngiwubone kuhle. Unkomo Foster uthi mavuko ngisePlumtree. UNorman Ngwenya uyasibingelela usinike inombolo yakhe. Yebo ke ngizayiqhubela phambili, baza kutshayela ucingo kusasa. UJason Maphosa laye usibuza amavuko, hayi sivukile ngezinye indlela, thina sikavukile ngoba sikalali lapha eWashington DC. Kathesi isikhathi ngu-11:48 khona kuza kuba semadabu kabusa ngemzuzu nje emlutshwana elandelayo, bese siyalala. Kutsho ukuthi sitshiyana ke nge-7 hours iZimbabwe ingemva kwethu. Yebo ke uJason Maphosa uyasibingelela. UKhoselihle Mbiba Ndlovu uthi usibukele eseJoburg njalo ekhaya uvela eLupane kwaMadwala. UThabisane Ncube laye usinike inombolo zakhe. Sasiqhubela phambili sikutshayele ucingo kusasa kuhlelo lwekuseni olweZimbabwe Today asixoxeni, kumbe olwe-Live Talk, ngoba lolo lwekuseni asithathi incingo. UMusa Mazibuko uthi amavuko msakazi nabalaleli, ngibingelele enkayi abakumathema, sibongela kumdali ngezulu. Hayi bathi litshayile sibili, singathi lingaphinda lizifuyo zethu zithole ukudlala amanzi. UDescent kaGolide kaJamela uthi linjani emsakazweni ngiseJohannesburg. Yebo siyathaba ukuba lawe Jamela. URobert Lemaheng Lekhobe Ngwenya lawe uyasibingelela. UPressure Nzuza lawe uyasivukisa lapha. UKwanele Trust Ndlovu uthi ucela ukubuza, njengoba sikhomenta kanje niyabadlulisela la amakhomenti noba asala lana? Sithemba ukuthi labo balalele bayaweza amakhomenti, njengoba liyalizwe nje khona pha emsakazweni. Sixoxa labantu abachiyeneyo, ingqengabe ebandla lezanu PF, ingqengabe MDC, abenhlanganiso ezizimeleyo njalo siyathatha la ke ama comment la asegcekene abona umuntu wonke njalo siyalandela lathi abantu abanengi isiphatha amandla zikahulumende uma ngakho labo babona ebulenjini babo beFacebook kumbe kuTwitter ukuthi kubhalweni kuviyo eIndebele ukwanele trust indlovu laye usinika inombolo zakhe enza zidlulisela phambili uthandeka gabula uthi ngivela eLupane eSt Luke's ngobuhlungu lokho abantu sebezwile uVusi Mpo futhi watching from Mount Botswana yebo ke thandeka khona ngapho eSt Luke's lami ngazalelwa khona kodwa hathi ngoba ngivela eLupane ngoba ngivela eNkayi emaguswini so iSt Luke's iba seduzane kulesibhedlela senkayi. Siyabonga ke ukusilandela ke balaleli bethu liqhubeke lisixhasa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Umongameli Donald Trump weMelika uthi ilizwe lakhe licabangela ukuthi ele-Iran lingabe lidubule indizamtshina ye-Ukraine lingelanhloso ngesikhathi lihlasela inkamba ezimbili i-Iraq ezigcina amabutho eMelika lamanye amazwe. Kodwa ele-Ukraine lithi injini yendizamtshina le yiyo ebangele ingozi ebulele abantu abangu-117 abakade beyigadile abagoqela abeCanada. Lokhu kuza ngemva kwengxabano kulandela ukubulawa kwesiphathamandla sebutho le-Iran ngele-Melika lisethesa ukuphula ilungelo lobuntu lokubulala abanye. Idale lephalamende yeMelika e-House of Representatives lisivumelene ukuthi umongameli Donald Trump walelo lizwe engathathi inyathelo kweziphathelane lezomvikela engatholanga imvumo kuCongress kudaba oluphathelane le-Iran. Isinqumo lesi sithole amavoti angu-224 kwabasisekelayo ne-194 kwabangasisekeliyo. Iningi kungamalunga ebandla lema-Republicans okuyilo elibusayo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sihlaziya ubudlelwano be-Iran lele-Melika kulandela ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani kanye lokuhlaselwa kwenkamba ezilamasotsha eMelika e-Iran ngele e-Iraq ngele-Iran.
Ukhanya umongameli Trump izijeziso uphambile ngazo ngoba afuna ukuthi asuse laphana u-Obama ukukhulumisana kwabo laba bantu lo-Obama ngesikhathi esedlulileyo. So yena uhamba ngezijeziso.
Ubona ubudlelwano busiba njani ubeMelika le-Iran le-Iraq? Bengaba yizitha yini kumbe hayi bazalungisa nje beqhubekele phambili ngezokuthengisela?
Ubudlelwano sobuphambaniseke kakhulu. Okwesikhathi eside sibishe singaya ngoba sengisho yonke nje inkabazwe phakathi nxa ukhuluma nge-Middle East ngoba bonke bayakwazi ukuthi nxa into ingenzakala laphana kuphambanisa abantu abafaya ngabantu babo. Okungangokuthi phela nxa leli lizwe lizathumela amasosha njengoba selithumele ukuthi kuye kuba le mpi, impi yakhona iyabe se-Iraq. So labase-Iraq vele kabafuni ukuthi ilizwe leli iMelika iyenza udlakela khona ngale. Kanti la iParliament seyavota ukuthi amavoto alapha asuswe khonake. Amavoto eMelika ahle asuswe khonake. So kakusela kuhlalisekana, kusela kuthandana lalaba balahle. Ngoba labana abantu futhi ngama-brothers, ngaba-forwards laba.
Lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio khonapha eMelika. Namhlanje kwezomculo silo James Marabini yebo phela umajaha wodwa Ndlovu esithi sithandwa ingoma yokudlaladela khe elitsha elithi wethu njambile. Yeboke ngo James Marabini lo umajaha wotantofu umculo wakhe othi sithandwa okudlalatela kelithinti njambila. Sibongeke njalo abanye asebesichasile labo lapha basilandelayo uVusi Mpofu seBotswana, uLois Ndlovu sibukele eseNorth kumbe kungaphi lapho, uHappy Gumede uthi amavuko emsakazweni ngisePretoria kwele South Africa. Lo Lawrence Lo Themba laye uyasibingelela ukuthi useDurban ekhaya kuseCholocho. Hayi, siyabonga ke olivalelisayo lamhlanje ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.